Into esimangalisayo thina njenge Crisis in Zimbabwe Coalition yikuthi uhulumende usuka yena ezichayela izandla, ezichaya ihlombe, ame phezu kwentaba abizele yena ukuthi khangelani libone sesiyenze kuhle manxa sikhangela izindaba zamalungelo abantu. Kodwa thina sibona okuchiyanayo laye uhulumende. Siyadana kakhulu, especially kumnyaka lo oka 2020, ukuthi sifike njengelizwe kumanye ama levels ekade singasazi ke safika kuwo in terms of ukwephulwa kumbe ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu. Asichayeli umgabe ihlombe lohulumende wakhe ukuthi wayekwanisa ukuhlonipha amalungelo abantu, kodwa siyakwazi ukuthi wayengcono kulalokho esikubonayo kusenzakala kathesi. Uhulumende lo okhona kathesi, uhulumende webutho, ngala vele usizi
ukuze amalungelo ahlonitshwe ngendlela ezasuthisa abantu abanengi, kuyini okumele kwenziwe?
Singakhangela iconstitution yethu yelizwe inikeza izinto ezinengi, njalo ile an expanded chapter, i-Bill of Rights, i-chapter 4, iqamba kanye lokho kufuze kwenzakale ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe. Kodwa uhulumende ucina yena eziyenza umthetho. Uhulumende lo ufuze azifake phansi komthetho, umthetho phezulu, uhulumende phansi komthetho. Abantu labo babe vele bephezulu, uhulumende abe uhulumende olalela intando zabantu. Kungenza kanjalo ilizwe lethu leli singabona lalo lichayelwa izandla ngamanye amazwe ukuthi liyabe seliyenze kakuhle. Kodwa ayikhona kathesi silo hulumende ongalaleliyo, uhulumende ozithi yena ukwazi konke. Siyabona kathesi izibhedlela lapha kazila ngitho imithi, abantu bayafa ezibhedleleni. Kulamalungelo khonapha awe right to health care, right to life, wonke wona lawa vele ayahlukuluzwa.